kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 29 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzele ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhuluma kulabantu bambindile ukuthi bazithathe bazikhise futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele.
So it's the
Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselupane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba selupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Bukola! Izenzo. Ah, salibonani umthwakazi omuhle. Ninjani lonke? Hayi. Ukuthakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke. Bavela endaweni ezine. Kuvela empumpu. Abanye bavela esisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapi. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasapota ibandla leli kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ndalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma elupane ngempelasonto. Lokhu sikudaba lwebandla le-MDC. Leli bandla lithi lilethemba lokuthi lizanqoba elupane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo webandla le-ZANU-PF. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekelo esilubonileyo kuzakhamuzi zaselubhane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesonto ekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakeleyo amaviki adlulileyo kusithi i-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. lakho uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphume lakho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission?
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. UTown Clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And makulamaya issues are involved, a normal city council should address them. So tonight, MDC, si khangelele phambili ukuthi indaba le iza resolve kulandelela iprocedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le council?
Ngiba ngitshilo ngaphambilini thina kudala sasova last week indaba leyi sokule 2 weeks actually, but okunye upresident ade warithi ngakho ikhonoko ukuthi beyond i-council what are the other residents abakobulawayo saying, ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthi how does the MDC go forward out of that in terms of the public relations nomphakathi wakobulawayo. So that was the most important issue, wenza ukuthi kube nezifundo ezinhle for the party going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. UChamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Molokele ephendula lolu daba.
Ya, kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhulume eralini elupane izolo, obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto yokukhuluma nje ukuthi ni ubaba umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo lezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to fit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhlangayenza kathesi yukuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona bayabe bezithubele into zabantu kungela besifazana, ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhala uPresident Chamisa, bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi Chamisa akaxolise kenzeni. It's like it's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukukhonsulta la upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadizela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo, uyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esiloku angani awasiphathi, siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe khuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngesiso nxa sesikunanzelela sekwensokungani nje singasilokululaza owabomama. Kuyabe kungani akusiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabe ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngilazisa kukhangelisisa khona ukuthi ngiye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangubaba bayekululazisa ukuba ngumama. Sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakho ngezaphiwa for ukuchazwa ubaba. Sake singawukhangeleli ukuthi kube njalo esingabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcina kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe siyananzelela khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Singazelele njalo ukuthi amalungelo abomama isikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyisele phezulu. So ngayingathi nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo. It's more of one to babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinazelele amalungelo kwamama, kodwa esenzakali izenzakalo partner izinapartner kwezindlini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo-ke ngunkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathimtambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni ye-White City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla le-ZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje-ke ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7 ngu-Isaac Gigi Mpofu okhulumayo, indoda yakomatake e-Plumpt. Siyabonga kakhulu, thina nje okusenhliziyweni yethu sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture, abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa, alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, amakhampani amakhulu ama-mine abuye athathe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina nje ngicela i-radio iya ngingathi inomsindo nje ithi bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye-bye.
Ngiyalibingelela lonke ibalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okukhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoints. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba bezavota kathesi mhla ka-7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye obumangalisayo imali kayikho, imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura, okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha, mina bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayitshiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi, simbona yiyo elokhu ibanjiwe. Sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Kunjani zihlobo, siyabonga ithuba elisipha lona wasakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane lapho okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni, asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli siyaqala ziyabe sesikhwele zaphinda kangaki. Themba kuzaba ngcono, kodwa ngesitshetshini esikiyo aziwa yiNkosi.
Sanibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu ukuqhubeka ukugudeka kuhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidezithi, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha, njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu. Ngiyabonga.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump welemelika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate. Umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula, ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapho embona ngathi kungase kuphumele egcekeni khona, lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapho embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili, ukhulumela eceleni, ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho
kade kukhuluma yena obengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lama Democrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa ngakhuluma into ayiphinde uyabe sijokonoko. Kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela? Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Ukhale suze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonoko akukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba kananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote ukuthi bangasukuma sibili ngoba uningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho ayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezamukeka ku-election. Kodwa-ke wafika ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hatshi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnene.
Hayi lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnene. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uqawa. Ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esiqoqa khona ngendaba ngendaba yendlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esiqoqa khona lomnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu umnumzana kande lapha abadala sihlala sibele inyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months bengawutholi umuntu lo wabadala wethesha wose kuthi labana labo abangakafikile iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole kuthesha wose labo ama-prizes emfuvu ezitoro sesedura ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthengi 50 kg nxawule muli sekunzima sibi anjalo khona ibathwalise nzima abantu especially imfulo angithi lapha edete ukusiyezeefika kuwonke ngale jambeza lesikhathi sibiukuzakutholi imali yangkona ibonakali ukuthi babe ikwanise ukuthi bezidengeemashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitho ngitho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kujonge emasimini kade kungelalutho sibili azange lapho ukuthola lokhu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele ekuwoseni lokukheza nje ingumumbu leyana bathi hhayi kade kungelalutho sibili lona.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha ochezo magoli dinani ziyangena pakati lapha egame lapha iko lapho ezidla khona ezinye ziyakuya ayisiwe zisidla laphana edete uchani ukukhona sokuchiyene le ndawo lapho bayezela khona eriziva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma uchani awulutshwani kakuzo etisi siyakwanisa ukuthi zitshole ubushani wokuthi isikhathi zingafi sakho konovemba ziphungisa then kuthi amanzi bayazipombele ezibhrani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhrani seziwomile kakho kwaphe
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ku-GNB kukhanya basalungisisa basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le revelish masinya but ngabekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okhunye kubona ukuthi ukuze ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani into ezovi i-transportation and then sometime ikele ukuthi hayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB wayekuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofisa kuloezimbano zemba hayi vele akuboni ukuthi singizafika kuse because even okwakathesi hayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba engakakusheli yabona ukuthi hayi vele iyakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zonalezi ezitolakungeneli so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi even yezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuze lendawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ephenduke ebuye ezehlala engadlanga uyaphilisela ukuthi ekuningi ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithi angake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible le ndawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you find ukuthi isikolo siyabe teacher oyi-one ofundisa imaths ne-tend teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyayo ukuthi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxange buya kubuzwa ukuthi bafinyelele yini ukubuya bezizakuze ukuthi akulamali babuyile but bayasebenza amasuku okulambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawona abawuthabeli sebelizipassionle imean yi-tang lokuswelakala kwemariko noko bayakhonona sii bakhona nje but bayakhonona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxa layo kuhlelo lwethu olutsha lapho sizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-plum tree esigabeni seMatabeleland South.
Super chick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, heaven sent, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. Every chick jealous, she's the
wonder what I be. Every chick jealous, jealous, jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka lapha yakho lami mfake yami lapha sibone enhle. Yes, siyadiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.